Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuMabasa 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweadvanced level lweZinhle kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yomhloliso leyo kuma-regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uhlangothi olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo.
Bebekunzima besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally special Tarawe level ngoba uTarawe prayers laphana siyenza ntambama and ngema conditions ale COVID kwakunzima ukuthi attend umnyaka lo ngeRamadan ekhona ayiyasijabulisa njalo sikwenza sihlanyene sijamathi yethu yonke ama-Muslims ngesikhathi sonalezi.
Amakholwa esi-Muslim aseZimbabwe amanyana namanye emhlabeni jikelele ngomkhuba wabo womnyaka wokuzincitsha ukudla ithandaza okwenyanga yonke oweRamadan.
Yonke lemzamo e-Reserve Bank ayisozisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiwo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulomthelela ovela kwelaseRussia Ukraine empini yakhona, kodwa lokho kulutshwane kakhulu okuningi vele kwani ngunaphakade naphakade. Kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho walelizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lisolwa ngokukhuphula umthelo wezikwelede emabhanga emizameni yokwenqabela ukuguguteka kwesisindo semali yelizwe inflation. Zonke lezi ndaba lezinye sizizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi olubona ngemihloliso lweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuveze ngabezimseki embikweni abawuphendula lezi ndaba namhlanje lapho abagcizelele ukuba inani labantwana abenze kuhle lonyaka likhuphukile nxa kuqathaniswa neminyakeni esanda kwedlula. Abafundi abaphase ama-subjects amabili bazinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,234 okuyisilinganiso sokungamashumi edlula athoba mnembili ekhulwini 84.67%. Isikhulumeni sezimseki unkosikazi Nick Dlamini uthi ababalisi bayenelisa ukuyathatha impumelelo yabantwana kusasa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweadvanced level lweZinhle kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumelelo yomhloliso leyo kuma-regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uqhubeke esithi labo abenelisa ukuthola impumela ebulenjini be-intanethi bayenelisa ukwenza njalo kuqala namhlanje.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ngolwesibili 5 Mabasa 2022 ngesikhathi sika 6 p.m. ntambama. IZimsek ithanda ukubonga usekelo oya luphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education kanye loZulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemhloliso le.
Omunye umzali umnumzana Peter Banda uthi uyathokoza ngempumela ye-elevesithi abantwana sebezenelisa ukuyalungiselela ukuya emakolishini.
Impumela leyi ye-A-Level ukuphuma kwayo ngalesi sikhathi kuyangijabulisa. Siyakhangela ukuthi angithi uyabona ukuthi kathesi sisuka kumbimbitho kathesi sikumabasa. Kuphose kube yizona izikhathi impumile elevu ayiphuma ngayo eminyakeni kungakabi lo bhubhane lo COVID okuthi ukuthi indlela abantu abethu abazafunda ngayo besiye ema university siyabuyela esimeni sisijayele sona lesiyana vele sisaziyo engingathi ikhalenda yezikolo isingabuyela esimeni sisijayele
kodwa omunye umzali umnumzana Phineas Thole uthi uyamangala kwabantwana benelise njani ukuphumelela ngemva ukuphazamisa iCOVID-19
imphumela le mina ngiyisola kakhulu ngoba hayi abantwana siyazi sonke ukuthi bebengafundi njalo ukuthi izimseki besikhanya isisitshela ukuthi imfundo iyaphezulu lokho hayi lokho lami ngiyabuyala lokho ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga kodwa hayi ukuthi sesihlokhe sibona ama-improvements ngesikhathi lesingithayi and then okunye ukuthi izimseki yona bofuze vele ihexolise ngokuphuza ekwenzileyo ngoba sokuphambanise impilo zabantwana abaningi
izinsek iphinde yathi kube labantwana abaningi abalobe imhloliso abangamankazana kuthi abalobe imhloliso bengayi esikolo inani labo likhuphukile ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Amakholwa esiMuslim aseZimbabwe amanyane lamanye emhlabeni jikelele kumkhuba wabo omnyaka wokuzincitsha ukudla ethandaza okwenyanga yonke oyiRamadan. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbesiMuslim bathi bayayijabulela iRamadan yalonyaka ngoba iza kwenelisa ukubuthana ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 emhlabeni jikelele. Ezabe kwayo ukuqhamukeni kwalolu bhubhane ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abajabulela iRamadan yalonyaka ngumnumzana Musa Lajabu wakoBulawayo othi lonyaka bazokwanelisa ukuphatheka kumithandazo yonke okumele bayenze yangelanga.
Eminyakeni edlulileyo bekunzima besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally. Special Taraweeh level ngoba ku Taraweeh prayers laphana selesiyenza ntambama and ngema conditions lana e COVID kwakunzima ukuthi siattend so besifongu kwenza singama 1-1 ezindlini umnyaka lo nge Ramadan ekhona ayi uyasijabulisa njalo sikwenza sibuhlanyene sijamathi yethu yonke ama Muslims ngesikhathi sonalezi
ulandisa njalo ngokuqhatheka kwalenyanga ye Ramadan empilweni yakhe njengomuntu olandela ukholo lwesi-Islam.
You never know ukuthi in next one you will be there or you won't be there. So uma ikhona siyazama ngendlela zonke ukuthi ube lawe ngomunye ofastileyo uhambelana labanye bakho. Ngathi siyahlangana ngejamati entambama le program esenza ku Taraweeh. Hayi kuba mnandi ngayo ukukhona lonke ligwanile. Njalo lama prayers emini ngesikhathi zonke sikwenza kuyinto emnandi.
Kwasekelwa ngumnumzana Jafali Milanzi waseHarare laye olikholwa lweIslam.
IRamadan yalonyaka kulabo abalandela ukholo lwesiMuslim liqathe kakhulu ngoba behlangana ngemva kweminyaka ethize bengavunyelwa ukuthi babuthane abantu kuzenziwa ngumkhuhlane lo weCOVID. Yikho sibafisela okuhle kakhulu bonke abalandela ukholo lwesiMuslim kuRamadan yabo sibafisela bayiphuthe.
Unkosikazi Sibonisiwe Malunga wakoBulawayo yena uthi ufisela okuhle kubo bonke abaphatheka kulokhu kuzincitsha kungabo kholo lwesiIslam.
Njengoba i-government isiyenze kwaba ngcono ukuthi abantu babuthane. So ngalesi sikhathi kulama celebrations amaningi, our Easter, and then sila ama-Muslim a-celebrate i-Ramadan, ibafisela konke okuhle. Ukuhambo lwabo nxa besahamba uhambo oluhle eluvikelekileyo. Konke nje kube kuhle ngoba bese kulesikhathi since 2020 bebengahambi kuma celebrations onalawa ngenxa yani yomkhuhlane lobumemethekile.
Okhokhela inhlanganiso ye Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uShe Ishmael Dua ulandisa kabanzi ngokuqhatheka kokuqhuba lolu hlelo bekhululekile njalo besanelisa ukuyakhonza e mosque kanye lokumele kwenziwe likholwa linye ngalinye ngale nyanga yokuzincitsha lokuthandaza.
It is very compulsory to every Muslim to fast whether you want or not, except for the children who are under age and those who are sick who can't live without taking medication. But if they've got money, meaning that they have to feed the poor. This is the blessed month which all the Muslims in the world fast. It's also the month of giving, special supporting the orphans, supporting the elderly and underprivileged Muslims.
Wonke okholwa ukuthi Islam kumele azincitshe. Ufuna ungafuni ngaphandle kwabantwana abaleminyaka ephansi kakhulu, kanye labagulayo abangenelisi ukuphila ngaphandle kwemithi yabo. Kodwa mabe le mali laba bantu kumele batholise abayanga ukudla. Le nyanga ebusekileyo lapho ama-Muslims umhlaba wonke abazincisa khona njalo uyinyanga yokupha abayanga kakhulu ukutholisa usekelo kuntandane asebeluphele labo bonke abaswelayo.
Lanxa yeleZimbabwe lingelinye lamazwe alesilinganiso esikhulu sabantu abamakholwa esiKristu, liyavumela ukuba khona kwenkolo ezijiyeneyo ogoqela olwesi-Islam, njalo lokhu kumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Ngimele Studio 7 iseHarare, ngingumevis Gama.
Ele South Africa selesule umthetho owawufakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus nokulwisana layo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula inkulumo yakhe kusizwe sonke izolo, uMongameli Ramaphosa uthe uhulumende usecabanga ukwesula umthetho we-National State of Disaster ngemva kokubona ukuthi sekwehle kakhulu ukuhlasela kwe-coronavirus. Lo mthetho ubusipha uhulumende amandla kwethula imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 engazange abuze uzulu ukuthi leyo migoqo uyayimukela kumbe hatshe.
Importantly, by ending the national state of disaster, we are each taking.
Lokhu akutsho ukuthi i-corona isiphelile, kuzafuze umuntu wonke azivikele.
Our greatest responsibility is to make sure that we are vaccinated against COVID-19.
UMongameli Ramaphosa uthe inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus ngosuku selehle lisuka kwabedlula amakhulu amane 420 ngomnyaka opheleleyo laya kwabalitshumi lambili 12 ngokwesibalo sayizolo. Baphansi kwezinkulungwane ezimbili 1805 abavalelwe esibhedlela ngalo mkhuhlane, kathi ke baphansi kwamakhulu amabili 175 abagula kakhulu phakathi kwaleli nani. Ukukhitshwa kwale mithetho kutsho ukuthi akusadingeki ukugqoka ama-mask xa umuntu ephandle kwesakhiwo. Akusadingeki futhi ukusanitayiza loba ukuhlolwa ukutshisa komzimba xa ungena ezakhiweni. Abaya embuthanweni olabantu abedlula abazinkulungwane 1000 phakathi kwesakhiwo labazinkulungwane ezimbili 2000 phandle kwesakhiwo akusadingeki ubufakazi bokuthi balayo yini i-coronavirus kumbe hatshi. Abaya embuthanweni edlula leli nani yibo kuphela abadinga ubufakazi bokuthi abaguli kumbe ukuthi bahlatshiwe ijekiseni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa kukhona ukumbalwa okusalayo. Ongena esakhiweni kusadingeka ukuthi ayigqoke i-mask. Abethekelela eleSouth Africa uzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Abangahlatshwanga uzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahloliwe emalangeni amathathu edluleyo batholakala bengelalo umkhuhlane. Nxa ungelakho lokho kokubili ufika uhlolwe engceleni. Ukwethulwa kwalo mthetho sekumukelwe kakhulu zingcitshi zezempilakahle. Umsekelo umkhokheli we-University of KwaZulu-Natal obona ngezocwaningo uSkhupha Mfundo Musa Mshabela uthi iningi lale migoqo ibivele ingasadingeki.
The fact that even the president included the option to do an antigen test at the airport.
Uyonale imigoqo eseleyo yanele ukuvikela umphakathi.
As long as they do not import new variants into the country and they can be tested at the airport. It really opens up opportunities.
Osomabhizinisi labo sebemukele inguquko besithi abasezukuhlalela evalweni yokuthi sekungathiwa bavale loba yisiphi isikhathi njengalokho bekusenzeka phansi kwalomthetho. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo sezemukele ngenjabulo ukwesulwa kwalomthetho. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Ndou uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo likaRamaphosa leli loba nje bengazwisisi ukuthi yindaba kusale minye imigoqo eseleyo.
Besifisa ukulift konke njengomphakathi ngoba siyasihlukumeza kakhulu lo. Sibuyele kunomali impilo ade siyiphila kuthiwe iCOVID.
Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Ray Khuzwayo uthi kuzaba kuhle ukuphila bekhululekile njengakudala.
Sikhathele ngamamaski, sikhathele ngama-sanitizer, sikhathele ukulawulwa ngathi zingani, manje sesiqhubeka ngempilo zethu.
Umnumzana Nicholas Thole laye uyemukela kodwa uthi kuningi okungasoke kubuyele esimeni sakudala.
Ngibona ngani izinto zisoke zisafana ngokuthi beyinjani impilo before 2020. Companies did shut down, there is high unemployment rate, i-economy nayo iyantengantenga. The SMEs which shut down before 2020, ezinye zakhona angiziboni ukuthi zisazovuleka.
Umnumzana Ramaphosa uthi kungakapheli linyanga kuza kwethula amanyathelo asezalandelwa kwenqabela umkhuhlane wecorona kusetshenziswa umthetho wezempilakahle kazwelonke. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimothuso Khumalo.
Isi ebona ngamalungelo oluntu kumanyane wamazwe omhlaba o United Nations High Commissioner for Human Rights saqoqa ubufakazi obuveza ukuthi ibutho leRussia lidale amacala empi ama-war crimes edolobheni leBucha eUkraine. Lokhu kwenzakalayo leRussia libikwa selibulele abantu makhaza ngesihluku eUkraine kumpi esaqhubeka lalelo lizwe. Njalo elemelika lisithi ilizwe lelo likhutshwe kumanyano we-United Nations Human Rights Council njalo lijeziswe ngamacala la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngele Russia kwezempi ekuviyo lezi pram.
So that's where the situation is. Russia is
njengomuntu othi waqeqeshwa eRussia wababona bengabantu abalandela imithetho yempi yini esingathi bale discipline.
Hayi sakanga kuqinisini lafana iRussia ilandela okwelo ukuthi singakusentini kwethu singakwazi nabangayo bahlonipha njalo abantu abangela sikhathi siwa ilwa nesitha esilisa iRussia obone ngalo sesithe nangamashisi nabantu nje bangaphathanga
singathi lona ibutho leRussia luqinile yini?
IRussia iqinile sana. Iqinile sibi. Nokuthi kule propaganda phakathi okunye ukuthi vele kule NATO phakathi phakathi Ukraine. Wakuthi Ukraine ukuthi ona lo wathena ngathi basebenzisa sibi. Abantu beUkraine. Ukraine ngakho ngana. In terms of the size of that country,
lo umnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngele Russia kwezempi ekuviyo lezi pram. Bula live talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ole voter registration. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe elokukhuphula umthelo ozalwa izikwelede emabhanga kwimizamo yokwenqabela ukugugudeka isisindo semali yelizwe inflation kalincedi kangako. Lokhu kungemva kokuba isisindo semali yeZimbabwe sesikumadola angamakhulu amathathu kudola linye leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngoceleyo.
Umbiko othithwe libhanga elikhulu eleZimbabwe uveza ukuba isilinganiso sokuqansa kwempahla sehlile inyanga kaMbimbitho saya kusithupha ekhulwini i-6.31%, sisuka kusikhombisa i-6.99% kunyanga kaNhlolanja. Impi ephakathi kweRussia le-Ukraine ibikwa isidale ukuba intengo yempahla iqanse njalo kungabi lokuhlaliseka kusisindo semali yeZimbabwe xa iqathaniswa leyamanye amazwe. UMnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa kabanzi ngeziqondiso ze-RBZ lezi.
Okokuqala, ama-interest rates lawa asekhwelile from 60% to 80% means ukuthi i-cost of borrowing in RTGS go up, kutho ukuthi khona ama-companies amaningi asoze eboleka izimali. Nxa bengabolekanga imali, kutho khona ukuthi kuyabe kungasela more money to spend, and as such kuza reduce demand. Kunga reduce demand, the likelihood is that ama-prices asoze ekwele or asoze ekwele kakhulu.
Uqhubekela phambili uNdlovu esithi nxa indlela ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe zingasetshenziswa kuhle, imali yakwamanye amazwe izabe isingasafiki emkambo omnyama.
Ama-banks sebevunyelwa ukuthenga i-forex directly from ama-companies. I-option ayisekho the only buyer. Na kungayenzakala ngendlela e-right ukuthi imali yonke kade i-tradewa ku-black market izaba i-tradewa ku-formal market. I-pricing ezaba khona izaba iyi-fair price because yabe ingadeterminwa nje ngomuntu osestreetini. Imali leyo will be in the formal system, i-government layo then benefits.
UMnumzana Xolani Dube umhlali wakoBulawayo uthandabuza amanyathelo ebhanga elikhulu eleZimbabwe.
Ama-policies lawa afakayo i-RBZ eqinisweni asilakho ukuwathemba ngoba ngakhangela every time nxa i-RBZ afika ifaka any statement yokulungisa izinto, izinto zisuke zikhwele kakhulu. Ngakhangela lakhathesi i-rate yabo idlala kubo 140 to 150, ku-black market singu-300, and i-black market leyi yisithenga ngayo izinto emashopu. Wonke amashopu langahulumende akhona la asebenzisa i-black market rate, so thina kusebenzeli nje kabayenze bona kodwa bekhulisa.
UMnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association, omunye wabasola iziqondiso ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe.
Yonke le mzamo e-Reserve Bank ayisozisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu, umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiwo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo, kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona. Kodwa lokho kulutshwane kakhulu, okuningi vele kwani ngunaphakade naphakade. Kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho waleli lizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ingcwethi wezomnotho sezicebise uhulumende ukuba ehlise intengo yamafutha ezimota ngoba kuyiwo adala ukukhuphuka kwentengo yempahla lendleko yemisebenzi yonke edingakala kunhlalakahle kaZulu. Zengeze ngokuthi isilinganiso sokukhwela kwamafutha ezimota sikhulu kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe, loba nje amazwe wonke ethenga emkambo ofanayo ohlaselwe yimpi yakwele Russia le-Ukraine. Okunye njalo yikuba imali lezi ezithathwa nguhulumende ezemithelo yama-tax akumelanga zibe sekhulwini ngoba lokhu kutsho ukuthi nxa intengo yamafutha ezimota ingaqansa kuzengezwa le mali ethathwa nguhulumende, uZulu kube nguye othwaliswa nzima zintengo ezikhuphukayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ubu uhlelo lapho esicobongela ukuphathelane labatsha empilweni. Namhla sihlaziya uhlelo lukahulumende olujonge ukusiza abasakhulayo ukubhalisela ukuthola izithupha lula ukuze bafinyelele ekubhaliseleni ukuthola ilungelo lokuvota, i-voter registration. UMike Hove we-Studio 7 uxoxe nentatheli izindaba isebenza izimele enguye njalo wasungula umsakazo we-community podium umnumzana Nkosikhona DVT.
Uhlelo lolu bekumele ukuthi ngabe lwayenziwa kudala Mike, ngoba ngombono wami ingabe uhlelo lolu luyenziwa iminyaka yonke silaba abantu abatsha abathena 16, 17, 18, iminyaka yonke. So ingutsho yokuthi khona uhlelo lolu akumelanga kube luhlelo lokuthi sesithi asoluzelwa abakhona. Ye, i-National Registration, i-Registrar's Office ikhuluma isithi khona i-COVID-19 iyavalisayo. Wagcina ngasathathwa ngamaphepha especially from 2020 into where we are now. But esikusho ukuthi kungaba kuhle kakhulu ukuthi indaba yama-ID ingabi indaba esegudwini njalo nje. Siyakwazi ukuthi kulela ama-victims awe ku-ground babekhala labo ukuthi asilamabhethi asilama-IDs. Kumele kube yinto yokuthi kungabe siyayisova nje kuye phambili ama-documents abo. Njengalokhu uhulumente ayeke yakwenza kwetsholosho ngale to the Toronto community ukuthi babizwa bonke kwathiwa asikubuzi lutho. Uzozikhathela nxa ungela i-birth certificate uthathe le-ID nxa usungumuntu omdala ukuye labantwana bakho laba benze njalo.
Ukungabi lesithupha kwele Zimbabwe kuphambanisa njani impilo yomuntu?
Mike, vele yonke into ihamba ngesithupha. Siku-lockdown ye-COVID, sithi nxa ubhalela incwadi emsebenzini kumele uyi-accompany lesithupha kuma-roadblock. It's so basic ukuthi nxa ufika endaweni kuyathiwa sicela isithupha. Sifuna ukuregister lapha even ukuthatha ivaccine kwakufuna leso. So uhlelo lolo lwe-national ID luqakatheke kakhulu because umuntu omutsha uyakusazama impilo phela, uyakusazama ukuthi ngcono ukumbukuyenza kwe-driving, kumbuku u-applyela imisebenzi, all those things are required. Ungakwathi u-applyela umsebenzi suwutholile ukuthi uvule i-bank account inki awula national ID kumbe awula birth certificate. So it's a basic requirement everywhere where young people go. Bedinga imisebenzi, besiya ezikolo kuyafunakala futhi khona lokhu. Ngoba kathesi Mike, nxa ubhala i-ordinary level, kufunakala isithupha. I-government ikusasendile ngokuwe zithupha last year ngoba sibona ukuthi abantu abantsha abaningi abalazo izithupha zakhona ababhalayo i-ordinary level kumbe le-A level.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi hayi yena ubona ngani ukuqakathekile ukuthi uZulu athole ama-ID ukuthi ayenelise ukubhalisela ukuvota. Ubona ngani lokhu kuzasiza nanxa njengoba sikhangela ukuthi ukhetho luka-2023 selisondela duzane?
Ngombono wami mina mbona yani vele uhlelo lwama-national IDs. Kufanele ukuthi kube lohlelo uhulumeni aluyenza njalo nje. Kungabi lohlelo lokuthi kumbe sesiye emavotini, kungabi lohlelo lokuthi kumbe sokufika isikhathi sokuthi kube leyini into eyenziwayo efuna. Esikutsho ukuthi khona uhulumende kagijimise kakhulu uhlelo lolu ngoba iminyaka yonke silohlupho lwama-national identity documents. Sikhuluma kunje kula bantu abaningi abalezi ndaba zama-national identity documents and lakathesi noma iblitz sikhona kulabanye ababiselwe emuva kuthiwa hamba ukuyalaleli iphepha o hamba ukuyale i-affidavit leethile hamba ukuya lalokhwana. Thina sikutsho ukuthi asizameni ukuthi abantu ngama-national identity documents ethu singayafaka okwenze kuba ngazwe phakathi, sinike umuntu i-right yakhe yokuthi abe lesithupha kodwa lokhu. Esezathi senesithupha sezaqala okunye lokhu ukubhalisa ukuvota nokukwanisa ukuvota, kodwa kungabi into esithi uhulumende uyayi-prioritize ngenxa yokuthi sokusiya emavotini. Hhayi, lokho akulunganga kakhulu ngoba kuya-affecta ikakhulu abantu abasha ukuthi bengasayi-progressi besiya phambili ngempilo ngenxa yokuthi bayabemelela inhlelo lezi nxa zibuya after 4 to 5 months. Kuba nzima kakhulu Mike, akuzayo kube le blitz very very long time in many years. So esikucabangayo ukuthi khona nxa ingabi blitz le yayenzwa iminyaka yonke abantu bethole izithupha, akusoze kube le pressure yona le esiyibonayo kathesi abantu abasha ama-queue amaningi kakhulu, wonke umuntu omuntu ufuna isithupha.
Lowo ngumnumzana Nkosikhona DVT libuzwe exoxa noMike Hove we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.
Muririni rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.